sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 hlangula 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqhakathekiswayo lilizwe okukuswana ngodlame lilizwe okuthuselwana daily.
Umthetho ndaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC ngemali yesibambiso i-bail kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kukamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC abangamachumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator umnumzana Jameson Timber ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Pikiti ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhla ka 16 besethuswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethu lamazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikneli labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula abantu sibili abathanda ilizwe ngoba ngaba abantu ilizwe leli balithanda. Besingaza ke sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ispaza shop labantwana bakhe. So konke lokho akuchoyo kwethusela abantu lani lani mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough. Amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kuboshwa kwabe-CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwanayo daily. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemile yodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahambisa iyakulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafana nalathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo. Kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lamalungelo oluntu ibhethu likazulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe kobulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika eziyisikhombisa i-$7.3 million eyayikhangelane lokuthengela abantu abaswelayo imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, eleMelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayenale inyanga. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli zindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebroni. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusilo qiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Akulaqiniso kulokho lokuthi sifuna ukwakha inkamba, akulanto enjalo. Sisebenza kuhle leZambia, sesiqinise ubudlelwano kwezomvikela leZambia, kodwa akulamacebo okuba lenkamba, kodwa sesiqinisile sibili ubudlelwano.
Ukungezwani kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufunyelele emaofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. EleZambia yilwe eliphanyikele lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi eleMelika selibambisene labo makhelwana abafana lemalwaye kanye leZambia ibanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi eleMelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo la noma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lesakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle ikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni lase-Ukraine, le-Russia, le-Europe. Ngoba i-Europe yakhetha ukwakha ubudlelwano, or ifuna ukwakha ubudlelwano le-Ukraine. ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine indlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane longakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso, yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo mbono we-Africom kumbe imelika, kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elebotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe ukuba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho okungekho emthethweni eleRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqela leBurkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okutshiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha, kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli baluncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi nsuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banika ichallenge ukuthi kumele uyenze irobot elile purpose. So for this particular challenge, i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature, ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad, umnumzana Treasure Sibanda, ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi sireplace ama-fridge in a safer way yokuthi isustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi, oyingxenye yabancintisayo, uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, mostly people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo isikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana abangabafana yibo kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiye university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi, osebenza labantwana kumncintisano we-robotics, uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinemfuba ngunesi, ufuba ngudokotela, afuna ukwenzani. Kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini, i-60%, besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhonana ngomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obulewayo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine i-finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale Ukraine kodwa kukhanya ngani ibuthola kwale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika, namuhla kusihlwa kulengxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into le yokungena kwabantu esingathi yi-migration, yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi nxa singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo, mostly from the southern borders, bangena bevelela emazweni, mostly from South America, landland bangena bagcwala elizweni. So khonokho ngenye into abangaxoxa ngayo khonokho ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu owayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, yinto yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena owayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonokho ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu ukanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonokho ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babu Trump, sokusho ukuthi khonokho ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, sokungani sikusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden. So khonokho ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabe ixoxwe ngayo yindaba impilezi esesiqalile lezi esifana le Russia le Ukraine, so ngezizinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuphuna le kanti esikule ndaba kanjalo eyabo Israel. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuphuna le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi, ukwenza ukuthi abantu beMelika bese siba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident.
Yes, ngathi abantu vele batholani kungcuphompikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi, lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kufana lokuthi nxa sikhuluma kathesi ngendaba ze-economy, abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle, abantu bafuna ukuthi bebuyele esibangeni lesana sokuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweletu sokuthi athenge indlu enese ukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi. Kathesi sikhayela ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lani. Kodwa kusaselo Trump kwakukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayakubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana. So yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho. Abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented.
Umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obeqoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-On Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Gula Msaka okubandlale ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe. Umsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho ke mele sikukhayela ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile corruption e-Africa jikelele. Ukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So mele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba ama-courts asakhangelisisa akukabi lempendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu njona libona ukuthi lizwe linjani namhlanje, akulanto eyinya libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela du sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi, liza kubona ukukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZANU-PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba umsakwezo kuthiwa ke ukhanya ngazani kuthiwa yini abakubandla le iZANU-PF, njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho umsaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZANU-PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZANU-PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs nani lani bona bengabuzi. Kodwa sizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani, njoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha, njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku corruption njengomeya oweHarare sibebhadele enye company ukubana abathwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingakasupply kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe triple C ekhulume njalo ethi yena ama deal yakhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini so asithini thina ama politicians are corrupt.
Ye, kona poke baba mdalazi ya muzu, uti hei, lako opposition pila, kume la wapikisayo, ukanya ulo kotla galo, obu mangalisa kakulu. Ye, ngena kona poke.
Ye, gulula pelu kuti bakalu kuzamu kushifta I blame, kutwe ia gu opposition ngoba, abantu be opposition la vosebe senza. Ukumbu lukuti ngite, corruption kuti DNA, ye, zanu PFN, ya tele lwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lono wengumafume eHarare ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodi godi zimbobo kayisiwe mayor wakobulawayo kumbe nama councillors nguhulumende through zinara la yonke into so i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwe ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuzanu ngoba izanu yaqala ukukwenza silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa ngitsho lalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa nje amehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekelwe South Africa nomnumzana Kula Msaka okubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe ele Comoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sika Group B emdlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linaba lalili be Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Salibonani Studio 7 njengamthakazi omuhle. Ya loluhlelo lokubhalisa ama graduate kuhlale luselayinini lindwe umsebenzi uhlelo lu right. Njalo makuthwa inani labantu abalama certificate emsebenzi emathebeleleni bancane. Siye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina and uthola i-secondary school ingena ngitsha ama-computers ayila electricity ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school so umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathi besikolweni like example la mina engisuka khona endaweni yasechibonde wange sine-primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours kuye-primary umntwana one-6 years uma esihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani uyabe khathele ugovernment akazama ukusekhela izikolo afaka ama-computers afaka ama-Wi-Fi and then ama-teacher silethele ama-graduate bangahlali besilethele ama-temporary teachers always
yebo linjani lonke abakhona kugrupu hayi thina siyaphila lapha nxa kukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mna njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa ufuna kuvala intshengu tshala ukuthiwa yintshengu sokulimaza umhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini bayatshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala madoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo waphekinje.
Sibonge abalaleli beStudio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.